iqhamukile phakathi okutshengisela ukuthi bakhona within opposition ababuya bezimvu kodwa bezimpisi. So bakhona abangabe sebengenwe phakathi kwabo iZANU-PF, bakhona abanye vele abavele kade besebenza leZANU-PF even yena uTsvangirai esesekhona. So what you see ku-opposition ubona akulo i-democracy yakhona umele sibambe i-government, ama-checks and balances ayikho ku-opposition. So i-opposition kufuze ukuthi ihlangane isebenze ndawonye.
Ye, Baba uSibanda uyamuzwa lapha-ke ubaba uNdibala uyakhuluma lapha-ke ukuthi i-opposition imakamukamu, abanye sebeginyiwe, lina lana kukhanya lokuthi lenzani, kuyini elikwenzayo ukuthi liveze ukuthi liyasebenza sibili?
Ilizwe leZimbabwe akalila hulumende osemthethweni ongaqondiswa kumbe ongaxwayiswa, ufana lokuthi uhambe ejele ufike wena uthi ufuna ukuxwayisa umuntu osejele ukuthi angenza njani ukuthi aphile njengomuntu ophandle kade hayi usejele. Uyisaphulamthetho. Siyakwazi ukuthi ibandla leZANU lathatha umbuso ngodlame, selikwenze kwaba kaningi lokhu. Siyakwazi njalo ukuthi leli bandla litshintsha umthetho, ayisiwolo esiwazi umthetho kweleZANU lokho abakufunayo nje kuphela. Ngakho khonokho kwenza ukuthi lanxa usebenza labo kufanele usebenze usazi ukuthi usebenza labantu abangasoze balandela umthetho, njalo awazi ukuthi bazawenzani.
Ye, kodwa siyabona-ke Baba uSibanda ukuthi kukhona okuhluphayo onjengokuthi kula madili lawa enziwe eChina, kulokuthi uhulumende awukhanye ezikolo kathesi, abantwana abaningi babanjwe i-COVID-19. So i-opposition ungazani ichatheme nje akukhanye lokuthi ngiyabuya kuwe khonapho Ndibale, ubona njani khonokho-ke amafitshane khonapho ba?
Laba bantu kade bebusa for 20 years MDC, kade ibusa ama-local authorities. I-corruption esiyibona kuma-local authorities, kathesi bakhona abanye babo abasemajele abahamba emakhothi. I-evidence ikhona, ikhanye ngani kule compelling evidence ukuthi ama-corrupt activities have happened under i-MDC. So abantu laba futhi bake baba ku-government of national unity, bayehluleka ukutshintsha even i-reform A1 besebenza leZANU-PF, basebekhangelele izimota. Siyacabanga futhi ukuthi ubaba uChamisa nguye wathi ama-MPs labo bani bani lama-minister kumele bethengelwe ama-Benz. Asikukhohlwa khonoko Baba uSibanda. Kufuze sibe ukuze i-opposition ikwanise ukuthi ibe le-moral authority, kufuze ikhulume iqiniso, and kufuze nxa kule problem idile layo.
Baba uSibanda uyamuzwa khonapho uyakhuluma ubaba uNdibala. So ngamafutshane sibili u-reacted to ukonoka kukutshoyo, ikakhulu khonoko ukuthi siyabona ezikolo ukuthi kumenjani, ukuthi ngayo i-opposition kathesi ngaba batshaya itoyito emgwaqweni lapha bekhuluma ukuthi hayi bantu ezikolo azivalwe kumbe kwenziwe lokhu nalokhu, kodwa alizwakali. Ngicela umphendule khonapho.
Baba uDube, ngeke ngichiye ukuthi ngiphendule amanye ama-accusations ambalwa amqoka njalo enziwe ngebandla le-MDC ngubaba uNdibala. Othi ngithi mina okokuqala inhliziyo yami sikube buhlungu kakhulu xa ngisizwa isiphathamandla njalo esiqeqeshe kahle sinjengobaba uNdibale ekhanye ngumuntu ongazisisiyo ukuthi iZANU okwenze yasibusa kweminyaka esifike esidlula amachumi amane, yikho lokhu ukuthi iZANU isuka isinike thina esingakuthi ngesilungu isigqoko samabala, bese sigijima sithone sigijima sikhangela amabala lawa sithi hayi lokhu yikho okubukekayo, kukanti yona yenza into ezimqoka Baba uNdibala noZulu weZimbabwe. I-MDC kayikaze ibe ngu-government, yaba ku-government of national unity ebikhokhelwa iZANU ngumgadi.
Ayisilo qiniso ukuthi abazake bebuse, and xa kuyikudaba lamandla okubusa ama-local authorities kumbe ama-ministries, manje bahlaleleni uZulu weZimbabwe ebaholisa imali bele access to ama-facilities such as ama-ministry vehicles, ama-council vehicles, bahlaleleni, kutsho ukuthi bahlalele izikhwama zabo. Why behlezi bekwazi ukuthi bona ababusi? Bahlaleleni, mabephume e-parliament kade behlaleleni xa bekwazi ukuthi akulanto abayenzayo. mabephume phela
uthi siza usibane amafutshane sibane
kungaba into enkulu embi kakhulu nxa kungathiwa siyalahla imbeleko ngoba sifelwe labadala bavele batho phambilini akulahlwa imbeleko ngokufelwa ngeke sithi thina sokufanele sihlale phansi sibukele izano sizala lokhu sizama njalo sisilwa ngobilizwe leli ngelethu
akusokuthi sikhuluma ngabantu elingabaqondisa okuseleyo okukhona okunye yikuthi uzwekazi weZimbabwe kumbe ngowe MDC kumbe ngobaba kumbe ngobani sokufanele kubanjwane kulungiswe kwelukwe ilizwe lethu sisukela phansi.